Mugabe ungcwatshelwe emzini wakhe kulandela ukwala kwemuli yakhe ukuthi abekwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre njengoba kufunwa nguhulumende. Umndeni kaMugabe uthi umuyi watshiyayelayezele ukuthi kumele abekwe ngakibo njalo bakhulume emngcwabeni lo bakugcizelele lokho. Umzukulu kaMnumzana Mugabe, uMnumzana Leo Mugabe, yena utshele intatheli izindaba izolo ukuthi Mugabe wathi akafuni ukubekwa eHeroes Acre ngoba kulezitha zakhe ezilakho ukugebha ibhokisi lakhe zisike izitho zakhe zisebenzise. Omunye wabakhulume emngcwabeni lo lamhla ngudade wabo kankosikazi Grace Mugabe, unkosikazi Shubayi Kumbochuma.
Isu siri kufara kuti taita kuda kwavo. Regai nditi kuna mai Mugabe. Tinoda kukutendai.
Amazwi kankosikazi Kumbochuma asekelwe ngesinye njalo isihlobo sikaMugabe, uMnumzana Walter Chidakwa, yena othe lanxa inkokheli yomdabu yayifisa ukuthi umuyi abekwe eNational Heroes Acre, abemuli bakubona kufanele ukuthi bahloniphe izifiso zikaMugabe. Omunye wabalwa impi yenkululeko ephansi kwebandla leZaphu, uMnumzana Jabulani Sibanda, obekhona laye emngcwabeni kaMugabe, ulandiselela umsakazo ngokumfuqileyo ukuthi azevalelisa umufi.
Njengabantu baleli lizwe, abantu abasebenza laye ngesikhathi kukhululwa ilizwe, abantu abasebenze laye ilizwe selikhululekile, abantu abaphile laye sifunda kuye, siqondiswa nguye. Ukulahleka kwakhe ukulahlekelwa kwesizwe, ukulahleka kwakhe ukulahlekwa komhlaba. Uyakhumbula kakuhle ukubana iZimbabwe yakhululwa yimovement eyodwa but isebenza ngamaqembu amabili eZaphu leZanu.
Usibanda uthi kungalesi sizathu uMugabe ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngoba wenza umsebenzi omkhulu ukukhokhela eZimbabwe.
Saba ngabantu banye, saba yi-one Zimbabwe, one nation. Waqhubeka phambili even uNkomo engasekho ngemva kokubambana, wapha abantu iland, izikolo, izibhedlela, imigwaqo, lanxa indlu zonke zingeke zifezeke ngesikhathi esifutshane kodwa wazama akuzamayo.
Abemuli kaMugabe babonge uhulumende ngokubavumela ukuthi bambeke emzini wakhe. Umngcwabo lo ubungowemuli kuphela labantu abambalwa abavela kwezinye inhlangothi, ngakho bebebalutshwana kakhulu abantu. Ngimele iStudio 7 ngisekuthama koZimba, yimi uMavis Gama.